edalela eParliamente kwelebotswana lisanda kuvumelana ukwethula umthetho ovumela abantu ukuthi benelise ukuba izizalwanzele lizwe abadabuka khona kanye leBotswana. Umthetho lo uphume ulandela ukubona ukuthi abanye abeBotswana bendele kumbe bathethwe ngabantu bokuza ukwenza bethathe incwadi zokuhlala emazweni abomkabo. Ngaphansi komthetho omutsha, abeBotswana abalamaphepha akwamanye amazwe abasuke belahlekule lilungelo lokuba izizalwane zeBotswana. Ngitsho labeZimbabwe abathethe kumbe bendele ukuzalwane zeBotswana sebelakho ukuthola incwadi zeBotswana njalo begcine ezelizwe lomdabu wabo. Esinye isiphathamandla kugatsha olubonayo ngabangena ukuphuma kanye lokuhlala eBotswana sijene iStudio 7 ukuthi umthetho lo awenzelwa ngabo eBotswana kuphela kodwa nabantu bokuza. Noma nje kungaba lithuba elihle ukuthi abeZimbabwe asebehlala isikhathi eside eBotswana kumbe abelezimuli kulelizwe babe lamaphepha okuba lamalungelo ezalwane zeBotswana, abanye bathi akusoke kube lula njalo ukuthola amaphepha.
Inkinga yokuthi umthetho lo uphuma ngesikhathi iBotswana iwomela lamaphepha, angiboni siba lula ukuthi nje abantu bathole i-citizenship kwele Botswana noma belemuli. Abanye sikhuluma nje kade bahlala njalo belemuli kodwa bathi akululela ukuthola amaphepha akhona.
Iningi labeZimbabwe eselihlale isikhathi eside eBotswana liyazama ukuthola amaphepha lelo lizwe kodwa uhulumende uyala esithi ufuna laba abazaletha ulwazi olungekho kuzizalwane zakhe. Kusenjalo iBotswana ithi izaqhubeka iguqula imithetho yalaba abafuna sebenza lokuhlala elizweni. Idale leParliamente lisanda kuvumelana umthetho ozabona kubunjwa amakomiti atshiyeneyo akhangela amaphepha abokuza ngokuthi bafuna umsebenzi kuluphi uhlangothi. Wakhathesi kule komiti eyodwa ekhangela incwadi zonke kungakhethi uhlangothi lomsebenzi. Ngumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngizihabulani kwele Botswana.